Bono supho ukuthi sithi kunabantu abakhange bafundela ukugenqa lokhulumende kuliqiniso mvela sokuqinisa. Kodwa uhulumende lo uma singalandela imvali yakhe kusukela ngo-1980 uthi ma esesedubeni uhlala ekhetha ama-side shows ukuthi kulabantu asebemvukela. Ungakhangela from 1980 zaqala umbhuqazi wathi kulabantu abafuna ukumhlamukela njalo nje kuyahlala kungaba sokungani sokule problem kubeyondaba ningi sithole la the accused of ukuba njani bahlamukela uhulumende. So yindlela uhulumende lo ma esesehluleka ukudeliver economically acatha ngakho.
Ye nanto udaba mnumzana Sibanda, uyavumelana yini lo mnumzana Fuzwayo?
Ngivumelana naye. Ngiphinde ngingavumelani laye. Ngivumelana laye ukuthi nginomqoqo sibuthi uhulumende leyo uhlale edinga into zokucatsha ngaye. Kodwa kudaba lolo olusegudini esikhuluma ngalo olwabantu abahambe bayetrainwa, ungakhangela i-content yento akade beseyifundela lo muntu okade bafundisa uSerja Popovich, elibizo lakhe bamuthi nguSoren. I-content yezinto abazifundelayo naloba nguphi uhulumende angayephuka. Manje lokhu uhulumende uvele uhlezi esesaba vele ukuthi uzaginqulwa usehlezi lezizathu. So ke mina ngibona ngani i-training le abayihambileyo kade sizama ukulandela ami ngigudinge kule njini ukuthi i-training ye-canvas kuyini i-canvas njalo basebenzana. Indoda lo kuthiwa nguSerja Popovich abakhothungamela umvukela owawisa uSlobodan Milosevic e-Yugoslavia kuthiwa nguye futhi okade efundisa abantu ubuciko obokuthi baqoqane bavukele uhulumende e-North Africa. So khaya selephe into yakhe izifundiso zakhe eZimbabwe. So ke mina ngibona ngani uhulumende lo ovele lanxa evele wrong laphi thina ama-activists sisuke saba ngamachapha saze-expose.
Nanto udaba mnumzana Fuzwayo uthini wena ngalokhu?
Hayi ngiyakuzwa okuthiwa ngusibanda, kodwa ikuthi mina kusukela ngo-2000 baningi amadoda bevota kuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende, kodwa abantu eZimbabwe kuphela embaziyo abana capacity yokugenqula uhulumende lo bangaze uye-train abantu, ngoba abantu abangu-5 angikhona ukuthi bangagenqula uhulumende. Uhulumende eZimbabwe ukugenqulwa ngama-tankers, sabona umgabe wagenqulwa ngabantu ababelama-tankers lembhobho. Ngaphandle kwalokho akula muntu ongagenqula uhulumende weZimbabwe nje. Ikufuna nje ukuthi sikhangele eceleni kwe-ground ngoba sebesehlule ku-deliver economically. Loba kuthiwa ngusibanda, yeba ngabe baba-clumsy nje, but angikholwa mina ukuthi ungathi kwankona abantu bengene e-airport bengakenzi anything ukuthi hayi bazogenqula uhulumende, ngoba kula muntu engathi ukuthi hayi i-training yabo yileyi. Lowo muntu engabe ethena ukugenqula uhulumende, yes, kodwa yisho ukuthi uthena khonokho kuphela nje. But okuze sicale sibe kwazi ukuthi amasotha wona esiyagenqula umgaba aqala athrenwa ngulowo muntu kumbeni bazigenqulela nje. And mbona ngazathi umuntu ongabe ozagenqula yena kuhulumende ngowagenqula umuntu uhulumende nalo ngowagenqula umbuso kamgazi ngo-2017. Other than that kangimbona omunye umuntu ele-capacity yokukwenza khonokho.
Sibanda ngiyakuzwa uyahleka lapha, ungasiphelakho.
Ake sithi thina uFuzwayo uma ekhuluka kanje usuka khohlwa umfana kaFuzwayo ukuthi angikwazi bese wakhohlwa ukuthi sasenza njani enkomeni. Uyabona amafuyo ngomuntu eligwala Fuzwayo, umuntu eligwala njengohulumende lo owamadoda lawa vele abantu bezalo bavele bahlala bengamagwala. Nxa wakhuluma labadala ababesempini bakutshela ukuthi amazane avele babevele bengamagwala. So uyayifuna le gwala awuliniki i-chance, ngoba lokho sisukwenzile phina saba-clans sesithethe igwala leyo ngisalunika i-chance eyokuthi lisigode lisesigode likubulala, kodwa kanti vele eyikho kakusikho. Ngiyavumelana laye Fuzwayo ukuthini abantu laba abanamandla okugenqula uhulumende. Kodwa-ke mina ake ngithi mina baningi abantu engibaziyo futhi abathenwa ngusoreni uPopovich undoda lowo osendoda lowo uthena abantu ukuthi vamelise ukuqoqa abantu ukuthi batshengisele, kodwa yena ikokwakhe kuyabe kungaku-non-violent utsho njalo. Ake ngithi mina Fuzwayo ungahlanganisa abantu abangu-5 bangabuya lapha bathenwe mina lawo sibeni baningi si-organize emalokishini ukuthi abantu ngabagcwale ezitridini esesincedise amathenka layo wona lawa abevele khona njengakhona okuhana kwenziwa ngomkobusho ukhiphe umgabe. Umgabe wathi ekhitshwa awakhitshwa ngamathenka ye, kodwa lathi sahamba sagcwale ezitridini sasekela ini amasotsha.
Iyachisa indaba kodwa isikhathi so singasavuma ungasigqibela uhlelo mnumzana Fuzwayo.
Eh ngiyamuzwa usibanda kodwa kambonini mina ukuthi kona kona abantu bemobilize ukuthi bedemonstrate kulicala ngoba isisekelo sethu siyakuvumela ukuthi abantu kababonisele kabademonstrate ma bengasuthiseki as long as kusenziwa ngesisekelo mina kangikaboni ukuthi abantu labana kuyini abakuviolethileyo constitutionally.